siyabonga Chris Losandra siya lamukela mthwakazo omuhle go Studio 7 ngolwesine emhla ka 10 ngompalakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Esikunanzelelayo ukuthi uhulumende weZimbabwe nguye osolwa kakhulu ekuhlukumezeni ilungelo loluntu. Sizakhumbula ama-80s kugrawundi, sikhumbule omrambathweni, sikhumbule ukutshaywa kwabantu ngenxa yokuthi basekela amaqembu athize ozombusazwe.
EleZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lamalungelo oluntu, abalwela amalungelo besola uhulumende ngokuqhubeka isephula amalungelo oluntu.
Nxa abantu bedilizela izindlu zabo lapha akula zindlu zabo bazihlalisa akula wakhaya, yikho nxa usiyahamba lapho kwezahamba khona umgwaqo uyabuza ukuthi umgwaqo lona uye ngaphi, ikansil yefuze ikuningi.
Ngesikhathi kunanzwa amalungelo kaZulu lamhla, umunicipala wedolobho leHarare utilize izindlu zemuli ezingafika amachumi amahlanu. Ukuxotshwa kweziphathamandla zebandla leZANU-PF kuqhubekela phambili lanxa uMongameli Mugabe esithi akumiswe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lamalungelo oluntu i-Human Rights Day namuhla, abalwela amalungelo labamabandla aphikisayo besola kakhulu uhulumende kamongameli Robert Mugabe ngokuqhubeka engahloniphi amalungelo kaZulu. Inhlanganiso ezizimeleyo zikhokhelwa iZimbabwe Lawyers for Human Rights kanye leZimbabwe Lawyers for Zimbabwe Human Rights NGO Forum ziqhuba umhlangano eHarare sikhuluma nje lapho ezihlaziya khona udaba lolu zigxile kakhulu kusisekelo sombuso esitsha. Amagqwetha atshengise ukukhuthala kumzabalazo amalungelo lonyaka azaphiwa imvuzo ngemva kwalomhlangano. Embikweni wayo, inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithe ukungahlonitshwa kwamalungelo kuqhubeka kusiba kubi eZimbabwe, okungamazwi agcizelelwe njalo libandla le-MTC elikhokelwa ngumnumzana Walsh Mencube. Unobhala jikelele we-United Nations umnumzana Ban Ki-moon uthi kungumlando wakhe wonke umuntu ukuhlonipha lo kuqakathekisa amalungelo kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwadi kwezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo.
Sukusela ukuthatha ozibuse ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu ungathi akuqakathekanga ikakhulu uhulumende weZimbabwe. Esikunanzelelayo ukuthi uhulumende weZimbabwe nguye osolwa kakhulu ekuhlukumezeni ilungelo loluntu. Sizakhumbula ama-80s kugrawundi, sikhumbule omrambathweni, kumbule ukutshaywa kwabantu ngenxa yokuthi basekela amaqembu athize ozombusazwe. Khangele nje ngokubandlululwa kwabantu esingathi abampofu abangelalutho, ukubandlululwa kwabesintwana, lokubandlulula kwabomama. So i-human right, nxa ungathi uyakukhangelisisa ungathi eZimbabwe ikhangelwa njenge-luxury, ayikhangelwa njengento edingakalayo, ikhangelwa njengaliya into engahlonishwa maso kwenzakale ezinye izinto. Okwamanje eZimbabwe human rights violation ngathi maningi kakhulu evela kuhulumende.
Kuziphi inhlangothi, ngoba siyazi amalungelo ayachiyana, kungaphi lapho ongathanda ukubona uhulumende elungisisa khona ukuze kuthiwe ngempela eleZimbabwe seliwahlonipha amalungelo?
Sizaqala ngengatsha zihulumende i-Human Rights Commission. Ngiyakhumbula ukuthi kuwe kwakhulunywa ukuthi kuzaba le Human Rights Commission umsebenzi wayo angawuboni awukaziti obala angazi kwenzakalani kulelo hlangothi. Bese ngikhangela kungatsha zikahulumende ngikhangela amasosi lamapholisa. Ungathi yikho lapho okulenkinga kakhulu ngenxa yokuthi amapholisa lamasosha asuke enze umsebenzi wawo ekhokhelwa uhlangothi bezombangazwe. Basuka benza umsebenzi wabo bekhangela ukuthi ubani ngaleli bandla, ubani kasuwaleli bandla. Ngakho amapholisa lamasosha sengathi ayasilela kakhulu emsebenzini wawo ngenxa yokuthi bona baziphatha sengathi bangamalunga e-ZANU-PF ukwedlula ukuthi bangamalunga kahulumeni.
Kunjalo nje abenhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana bakhala ngokuthi kulutshwana okungathakazelelwa nguZulu weZimbabwe ekugqitshweni komkhankaso wokuqeda udubo lodlakela owe-16 days of activism against gender-based violence lanxa ilizwe lile mithetho emihle. Kubika uMavis Gama.
Lo mkhankaso walonyaka wenziwe ngaphansi kwesihloko esithi From Peace in the Home to Peace in the World, Make Education Safe for All. Kodwa inkokheli zenhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazane ezingene umhlangano wokubonisana ngokuqhutshwa komsebenzi wokusifeza lesi sihloko owenzelwe emahofisini omanyano we-Women Coalition in Zimbabwe zithi kulutshwana okufezwe lonyaka ngezizathu ezimbalwa. Unkosikazi Sakhile Sifelani Ngoma owenhlanganiso ye-Women in Politics Support Unit WIPSU uthi kusobala ukuba uhulumende lokhu edonsa inyawo ukugcwalisa iziqondiso ezikhuthaza ukulinganiswa kwamathuba.
So kuqakathekile ukuthi lathi sike sithathe i-5 minutes sithi hhayi kukahle ukuthi emaphepheni elizwe lathi ukuthi sibe khona sibe ngabantu abakumapolitiki siyabona ukuthi kukhona. Osokuseleyo lapho kulempi ekakhulu yimpi yokuthi njengomuntu lawo uzibone ukhona uhamba ungena sibili emhlanganweni owufunayo ukwanisa lawo ukuthi uzibone ukuthi uyakwanisa ukuthi uyeqe from lapha to lapha to lapha ufike lapho engxenye lapho lesifiso khona yinto esibona njengani iyasibisela ngamuva.
Isiqoqela unkosikazi Ngoma ethi kumqoka ukutholiswa kwabesifazane amathuba okukhokhela kwezombusazwe lohulumende kuqale phansi emabandleni kuze kuyefika kuhulumende ngokwakhe.
Ngoba kuyenzwa ngabanye babo abalasifiso sona leso. Sina city political will, i-political will meliqale khonale ema-political parties. Ikulumende yokwanza ukuthi abambele okunye, but khonale ema-political parties mele kuqale khona. Ngoba inkulumende at the end of the day, inkulumende ebanjanisayo ngani? Ngama-political parties. So ama-political parties ethu siyawacela sibili ukuthi labo bakwanise ukuthi baqalise ukuthi bazibone ukuthi let's have sikhangela ukuthi bona bayayenza yini abamele ukuthi bakuyenze.
Ukube lokhu edonsa inyawo uhulumende ukulungisisa imithetho ukuze ihambelane lesisekelo sombuso, abenhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazane laba bathi ngokunye okubuyisela muva imizamo yonke esiyenziwe ukulinganisa amathuba owesifazane eqhubeka encindezelwa ikakhulu osemaphandleni. Kunanzwe njalo usuku lokukhankasela ukulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele olwe-World Human Rights Day lona olunanzwa lamhla phansi kwesihloko salonyaka esithi Our Rights, Our Freedoms Always emhlanganweni munye owenzelwe emahofisini e-Women Coalition of Zimbabwe emzini we-Avondale West eHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ngesikhathi ilizwe linanza ilanga lamalungelo kaZulu lamhla umunicipal weHarare utilize izindlu zemuli ezingafika amachumi amahlanu duzane lemzini weHighglen. Umunicipal uthi abantu laba bakhe izindlu zabo endaweni engavunyelwayo. kodwa inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zisole kakhulu inyathelo leli zisithi ngabe umunicipala uqale wadingela imuli lezi indawo zokuhlala engakadilizi izindlu zazo. Sixoxele ukansila weHarare umnumzana Peter Moyo ukuze sizwe okunenkinga lolu daba.
Yes, ziyadilizwa sibili ngoba abantu laba bayabehlezi phezu kwamapipe esiwedla amanye amanzi abanye phasi kwama-cables ezesa so amanye ama-wetlands. Ikhansula ngeke yaphongukala ibakhangela abantu besenza into ezinjalo. Yebo ikhansula yayikhona bengena khonapho kodwa-ke babezenzela santando ngoba ikhona i-ofisi yayibaprotector. Kathesi i-ofisi yangkhona leyo ayisafuni. Isi yakwenzwe ngomthetho. Ngiyabona lo president wacina sethi ha kathi lapho kuyakha abantu njani kwi-airport road indlela ebuya labantu. Yena wayengakwazi but kathesi sekubonile ukuthi khona khonokho abakuyenzayo. Akuyenzi ukuthi kona siphumelele so ziyadiliza so zona ezizinto ezinjalo
kodwa isisekelo sombuso elizwe sithi kona nxa abantu bezadilizelwa izindlu kumele ziqale ziyakhiwe kumbe baqale batholelwe lapho abangahlala khona lithini linalo
kuliqiniso nxa abantu bedilizela izindlu zabo lapha akula zindlu zabo bazihlalisa akula wakhayo. Yikho nxa usiyahamba lapho kuzahamba khona umgwaqo uyabuza ukuthi umgwaqo lona uye ngaphi. I-council iyefuze ikunike nxa ile development efuna ukuyenza yaqala ikwakhele for sure ibisediliza kodwa-ke lo-ke azaphiwe ngumuntu uma zihlalela even yekhaya uyaphiwa ngusabhuku awuphuke uyayakha nje lalapho kugereza khona umfula uyayakha izindlu yakho emariseva ungena planning lapha kusesikhiweni fuze abantu balandele umthetho ungalandela umthetho into azikuhluphi.
Kanti vele ubona ungani kuyini okungenziwa ukulungisisa lolu daba ukuze abantu bengaziboni sebesengozini enjengale?
Into ekhona kuphela ukuthi khona uhulumende abone ukuthi khona abantu abamsekelayo bonabo kabathathe umthetho ezandleni zabo kabalandele umthetho bengabaprotekthi nxa besenza into embi ngoba yabona ukuthi amasota namapholisa bayayiveda ama-areas zona lawo ngabomi. Into engayenzwa ukuthi khona umuntu wonke kalandele umthetho.
Umnumzana Peter Moyo ngukansila wedolobho leHarare ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eHarare. Elebotswana selivumile ukuthi likhanya lingaphumeleli empini yalo yokulwisana lokungena kwezizalwane zeZimbabwe kulelo lizwe ngaphandle komthetho. Kubika uMartin Ngwenya.
Noma nje iBotswana isifake ngitsho lamasosha ukulinda ecingweni olwehlukanisa amazwe omabili, iningi leZimbabwe liqhubeka liseqa okungekho emthethweni ngenani eliphezulu. Sekhuluma nje ilizwe leli liqhubeka liphindisela emuva beZimbabwe abedlula inkulungwane lamakhulu amathathu i-1300 ngenyanga bengena kulelo lizwe okungekho emthethweni. Kule mizamo efana lokuhlawulisa abangena elizweni ongekho emthethweni emngceleni kodwa bakha phansi ngemizamo yabo. AbeBotswana baqhubeka bethulile ngobuningi bebalekela isimo somnotho esiqhubeka sisiba munyu ngaphansi kombuso kamongameli Robert Mugabe. IBotswana phezu kokucela imihlangano lenkokheli yeZimbabwe isiphelelwe ngamasu okuqeda uhlupho lolu. Abanye beBotswana bathi akwengezwe abomvikeli abafana lamasosha kanye lamapholisa emngceleni. Umnumzana Mompati Thakane uthi noma nje kulindwa emngceleni lokho akwenelanga njalo kumele kwengezwe ikakhulu abebutho.
I think the government should tighten their patrol along the borders because
ngokubona kwami iproblem has been a patrol. Amasosha apatroli ngobuningi abafaka amasosha iproblem yonke le izaphela.
Kukanti omunye wakhe umnumzana Joseph Tirelo ukhuthaza uhulumende wakhe ukuthi athele ejele abatholakala bengena elizweni ongekho emthethweni esithi ukubahlawulisa akusizi.
Ukuthi kuthiwa ngabe nxa besidiphothiwa besiyangani bafike babhadale imali bacharge imali that's why bebuya ise nxa kufanele nxa kuye kuthi kufanele seBotswana nxa ungayangale ngobutsotsi nxa usibuya i-six months ejele.
OweZimbabwe unkosazana siphesihle Ndlovu uthi kuyadingeka ukuthi iBotswana iqale ukuba loluhlu lwalaba abangelamaphepha ohlala eBotswana mhlawumbe engabasebenzisa ezigabeni ezifana lokulima kanye lokwakha lapho abeBotswana bamadolonzima ukuthatha limsebenzi.
Kuyadingeka ukuthi amazwe omabili ahlalisane phansi mayelana lama-immigrants mhlawumbe adokumentwe ukwenzela ukuthi asize angene kundawo ezinjenge-construction lako-agriculture khona akuba lusizo kulokubonakala njengamasela.
Kodwa umnumzana Mbonisi Madlala yena ubona isixazululo siphakathi kwele Zimbabwe hatshi eBotswana. Uthi uMongameli Mugabe kumele alungise isimo somnotho ngophazima kweso udaba lolu luyabe luphelile.
Kunzima khona uhulumende weBotswana siwazama amacebo wonke over the years. Amasocha, ama-patrol, amabhiza. I think okuzanceda ukuthi isimo se-economy seZimbabwe sibe ngcono.
Umbono kaMadlala uhambelana lokanduna uThabiso Jakalazi osesiqinqini seJakalazi emngceleni weZimbabwe leBotswana. UJakalazi uthi sebeqala umkhankaso labanye babo kweZimbabwe ukuze balwisane lokudalwa kwamacala kanye lokuquma umngcele ongekho emthethweni. Kodwa laye uyavuma uthi uma isimo somnotho sisala sisonakala eZimbabwe kulutshwane abungaguquka. Abanye njalo bathi eleBotswana lalo kalibe lozwelo lisungule lalo uhlelo olufana lwenzungu leSouth Africa olwama-special permits. Olokwenzela ukuthi obabe lomusa kunani elithile lakwamanye amazwe babhaliswe ukuze balethe intuthuko elizweni. NginguMartin Gwenya wendaba zeStudio 7 ngisabulongile eBotswana.
Live Talk asihluzeni bomama lamhla sikhangela ukugqitshwa komkhankaso okuqeda udlakela owe 16 days of activism against gender based violence kanye lelanga lamalungelo oluntu lamhlanje. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Omunye wabakade bebalekela amapolisa amdingela icala lokuphatheka kumbhuqazwe ka-1994 kwele Rwanda useze watholakala ekwele DRC. Uladislas Intagazwa yena owake waba ngumeya ngomunye wabajojozela ukubulawa kwabantu besithuthi abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili. Inhlanganiso zomhlaba zithi kunengi okusamele kwenziwe ukuze amalungelo oluntu alondolozwe ngemfanelo emhlabeni jikelele. Ukuxotshwa kweziphathamandla kubandla leZANU-PF kulokhu kuqhubekela phambili kusukela ngomnyaka odluleyo sokuthiye uZulu edideke ingqondo ezibuza ukuthi kuyini okungabe kusenzakala. Imibuzo le iza ngemva kokuba uMongameli Mugabe ethe laye kuyamkhathaza ukuxotshwa kwenkokheli yaleli bandla. Izolo idale le Central Committee lixotshe abathathu ababalisa owayengomphathintambo kahulumende uMnumzana Sylvester Nguni kwamiswa njalo abayisikhombisa ukuba ngamalunga ebandla. Kodwa uMongameli Mugabe usole ukuxotshwa kwabantu laba esithi amalunga ebandla kumele akhulumisane njalo akhumisane umlotha. Lokhu kwenzakala ngaphambilini komhlangano omkhulu webandla ozaqutshelwa edolobheni leVictoria Falls. Lanxa lumhlangano ongayisiwo ukukhetha inkokheli kulokuphithizela kulandela imbiko ethi sekulamaxuku amabili, elinye likhokhelwa ngomsekeli kamongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa, lelikhokhelwa ngonkosikazi Grace Mugabe. Amaxoku la abikwa idoniselana kubangwa amandla ukwenzela ukuthi uMongameli Mugabe engasuka esikhundleni amaxoku la angene embusweni. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethe ecubungula ezombusazwe uMnumzana Brilliant Mhlanga endawonye lesiphathamandla sebandla lePeople First uMnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Yes, okunanzelelekayo okwenzakalayo ukuthi kune one center of power kwiZANU-PF, ngithi iZANU-PF umuntu oyedwa uMongameli Mugabe. Yikho konke okufuna ukuthi kwenziwe uMugabe kwenzakala. Abantu abaxotshwayo uMugabe uyafuna baxotshwe, kodwa ngenxa yasebantwini sezakhanya ke njengenkokheli ke engafuniki ukuthi abantu baxotshwe ngoba bahlukuluzwe, kodwa ke yena uyabe kwamukele kusuke ngekhaya kukhokhelelwa ngumama uMrs Mugabe. Yikho mbona yami nje laphana bekhuluma ipolitics, into yabe yazi ukuthi abantu baxotshwe. Nabo lokho belandelelwa bexotshwa emva kokuxotshwa kwabomjuru kuyabe sekubonakala ukuthi lokho bevusa amakhanda lokho befuna ukusebenza labo mthulo laba babonakala ukuthi ayise beqolisa abangcinga kawaxotshwa bayekele lokho besuspendele njalo so lena yindlela yokuthi-ke bangavusa ikhanda-ke laba abaphekelana-ke lo Joyce Mjuru.
Mnumzana Mhlanga, uyavumelana laye yini ubaba Ndlovu?
No, I think i-position kaNdlovu is an exaggerated position. I-situation eseZimbabwe kathi sikuthi ilizwe libuswa ngumuntu osebhugile ngesilungu singathi phecelezi he's a man who really is not in sync with the AMA developments within his party. So his center, le kunyongilo, the one center of power, actually cannot hold anymore. Now, nga inga sa kwanisu kuti his center le, iwe iyo e nga trasi party le uti ye pambi. We are bound with this kwenye sesbwoni nito jenga zone ze sese zagal. AMA factions, ese vizana, AMA dama, nye nke na vizana nga au. Uwi nito kati nga, e kati singa yazi, emnyagene M15 ngati pose. Edlulileyo bekungenzeki lokho ngoba umgabo besese-alert ngeminye iminyaka before 15 years. Umgabo was very alert. Kukhona sokusenzakala konke lokhu ngoba what is happening. So akufanele simu-understande umgabo as the institution and si-understande izanu in that regard. Singayi-understande izanu ngaleyo ndlela kuza senza sizwisise futhi ukuthi vele lapho ehlose ukuya khona kungaphi, ngoba eqinisweni elikhona kurongo kakhulu ukuthi sibone umisisi Mkabe, uGrace, kungani nguye who actually is riding and driving this big monster okuthiwa izanu in the person of Mkabe. Singayikhangela ngaleyo ndlela kuluze. The truth of the matter is uMkabe laye as it stands kathesi useyi-victim yama-positions and actions akhe awathatha some years back. And also, he says victim, you always feel like you tata is no more in his party. Lapa ekwanza kono tata is no more. That is unkara. That's a kwanza tata is no more. When they are saying that he is a cabbage, upeliile. We must understand it. Kakwani is nitoro ukam buham de babaila. The mind ya kila isi babaila. Egasi umu kutumu tulana is still as alert as in the na iyo yona. Iminyaga le minyeku le. I think we are over exaggerating this analysis.
Nanto ke utaba mnumzana Ndlovu. Ubabu Mhlanga lapha uthi yena hayi kavumelani la.
Ye kuhle ukuthi singavumelani, kodwa-ke sensithi nxa esithi nya exaggerator lani mfaka engubona ngayo la ifaka endlela akubona ngayo. I-ZANU PF is Mgabe and uMgabe kathesi njengobe sitsho sivumelana la ekuthini izinto eziningi asazenzeli sezisenziwa ngumama uGrace Mgabe umkakhe. Yikho ezilongu ezi uGrace ekhonaphana nomgabe ekhonaphana uGrace nguyabe senza izinto uMgabe besekuye ebantwini asekapholzise athi hhayi asifuni abantu benzesiwo, asifuna abantu yobenzesiwo, kodwa kugrawundi kusenzakala kuyidigetwa ngumkakhe onguGrace onguye esingathi kathesi urana i-ZANU PF. I-ZANU PF kathesi nguGrace oyiranayo akulamunye umuntu.
No, madoda, I couldn't have any problem. You are giving rest too much credit, man. I've written an article that way. What we clean is a corner. I would one is running around Grace. It's not true. Grace is part of a big clique that is running ZANU. In fact, in any view, he is really to Gutan Maka and Grace, who knows that in a tattoo moose. Ugrace Vele is far from Gutatum Boost. And you must understand, Uguti Abantu Klike Guzanu is aware of all these things. Uguti, the best is to woodwink wonke umuntu avaleka amehlo akhangela uGrace. UGrace abe yi-target. So that kusasa libe ne-black horse ezathutsha from nowhere ezatheka over umbuzo. It has happened everywhere in the world. Ungakhangela even kuPutin engangeni. The guys who were actually in situation kaYeltsin. Baba kusituation enjengaleyo, umfazi kaYeltsin eyounger than efana le situation kaGrace. They did exactly this. I-decision yokuthi uPutin is going to take over i-power. Yakini sisenziwa abantu besendegeni beflyer from New York besize elokuzenge siya eRussia.
Umnumzana Brilliant Mhlanga yincwadi yecubungula ezombusazwe ubexoxa endawonye lo mnumzana Edwin Ndlovu, isiphathamandla sebandla le People's Democratic Party. Okwamanje asizweni imbiko eveza imbono kahulumende weMelika.
Takatheni Mpalakazi ngomnyaka 1948 inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations ngokubona ukuhlukunyezwa kwabantu mahlayana abangahlomanga ngemva kwempi yomhlaba yesibili i-World War II yethula isinqumo sokuthi kukhankaselwe ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele ese-Universal Declaration of Human Rights. Kusukiselake ngomnyaka 1950, i-United Nations yaqalisa ukunanza umhlaka 10 Mpalakazi njengosuku lokukhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo oluntu. Lonyaka ilanga le International Human's Rights Day liphawulwa ukunanza kweminyaka engamashumi amahlanu kwalotshwa izivumelwano ezithi ese International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Ngakho ke ngaleli langa iMelika ikhutheza amazwe womhlaba ukusebenzelana ngokuphathelane lokulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele.
Leyo bekuyimbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje solubaphuzele usuku langesonto abalandeli benguqu lapho kuzadibana khona iqembu leHighlanders lelechikenini kufinali yenkezo ye-Easy Call Cup. Kubika uJoseph Njanji.
UMacLeod Moyo ngumsekeli omkhulu weqembu lechikenini ongaswelakaliyo enkundleni nxa leli qembu lidlala. Kuthela lapho abadlali baleli qembu sebephiwa imendulo zokuba zintshantshu zalonyaka kusigaba se-PSL laye wathola eyakhe. Umfoka Moyo ozibiza ngegama lokusoma elithi MacLeod Moyo uthi yena iqembu lechikenini ngensonto lizaphakamisa njalo inkezo ye-Easy Call ngemva kokunqoba ele Highlanders.
Hambonani i-better team izawina. Hayi ngitshela ukuthi i-better team izawina. Yona i-team engcono iyazazi leyiphi. Mna ngihamba ngechikenini ba. Ngoba i-team yethu i-organized njalo idlala ngcono kule Highlanders okwakathesi.
Umfowabo kaMacLeod Mbonisi Ndlovu yena ongumsekeli weqembu leHighlanders uthi abafana bebhosi okuzamele bebophe ziqine ngesonto njengoba bezadibana leqembu elisanda kuphakamisa isicoco seligi.
Ayifanele ngesandla nje wasidlala ama-champions yathi mesilungise siqine sibi siyedlala ama-champions and futhi sesinikele sibi ukuthi sibe le-chance ukuthi sibe le-something esikhwameni esilapho.
Iqembu lechikenini belizidabuzela uqembu leHighlanders kumasizini amabili edluleyo njengoba lonyaka iqembu lechikenini linqobele ebhoso nge-2-1 emdlalweni wokuqala weligi. Wathi kuwesibili lanqoba njalo nge-3-2. Nyakenye iqembu lechikenini linqobe kumdlalo owodwa kwathi omunye uphele zingutshikilo bhanqa. Limbali yedala uba umlandeli weqembu lechikenini uBroni Makhalima ethi iqembu lakhe lizakhulela lebhoso lakufinali yenkezo ye-Easy Call.
Ngoba iHighlanders of course we've seen ama weaknesses yabo, we've beaten them before, but this time I know ukuthi they will come with a different tactic. Thina we are always attacking. We've got the best strikers in this country, abangeke bemelwe ngamanye ama defenders. Especially sesikhangele weakness of our Highlanders defenders, I don't think they will stop those boys.
Ubaba uClever Somumbumpofu ngumsekeli weqembu leHighlanders njalo uthi yena leli qembu kumele linqobe ngesonto ukuze liqede umnyaka lileli kuphetheyo ngemva kokuqhuba nzima kumidlalo ye-PSL.
Hayi, mbona zamzala umdlalo uzadlalwa nje amadoda la ehlangene evele ngalapho kobulawayo. Bona kodwa kokathesi bengikhangele ithi iHighlanders ingawina. Hayi, ngendlela embona idlala ngayo le Dynamos ukukhanya hayi bayikhangelela inkomisho la. Baqeda isizini belo lutho kwesikukhangelelayo. But hayi, kusiko kokudlala la iChickenini iyadlala. So, sizabona ngakho ngesanto.
Iqembu elizanqoba ngesonto lizathola inkulungwane ezingamachumi ayithoba munembili 80,000. Ukuthi elizadliwa lizathola inkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000. Abadlali beqembu leHighlanders abathi uEric Mudzingwa kanye lo-Obeta Tarumbwa kabasoze bephatheke kumdlalo wangesonto ngoba bejeziswa inhlanganiso ye-PSL ngemva kokuba betshengiswe ikhasi lombala olithanga kabili emidlalweni eyedluleyo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Isikati sesidliwe ngumangoye mzulukandaba kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ele Zimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lamalungelo oluntu. Abalwela amalungelo besola kakhulu uhulumende weZANU-PF ngokuqhubeka esephula amalungelo kaZulu. Ngesikhathi kunanzwa amalungelo oluntu umunisipala wedolobho leHarare utilize izindlu zemuli ezingafika amachumi amahlanu. Kwaneleke okwalamhlanje. Olivalelisayo uthungameli Nkomo, lilale.